sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuthi angesobho kuphela bathethe enyama kuye lesobho bashee emuli kunjalo.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo udaba lwama-fees lumba cambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama-political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama-votes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo weVAT oyisilinganiso sokulithumi lanhlanu 15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama esifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe uMnumzana Comfort Mujegezi.
Kutex government kwafakwa 15% and kukhanya ama meat suppliers, ama producers like iTexas yakhe yaphuma egcekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 15% leyi.
Inyama isidula okunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwe 15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
I-KG inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi la is a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayafuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile. But ngenxa ye-15% leyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, sokuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga sokuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakudla ngesobho kuphela bathethe enyama kuye lesobho bashee emuli kunjalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lepork zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yayi average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana ndijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya ya inkuku kulabane so I competition yenkuku ya I high ngenza ukuthi lakho esitolo kwakulapho ukuthi balokhethisa ngesikhathi I price yenkuku unlike I price ye beef ukuthi afuna abantu bathi hasi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama inyama ye beef itholakala kuma butcher and the competition yakhona ikwazi lo so ngaso kuba le 15% lei kuya affect abantu kakhulu
manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli
sifuna ukuqala ngama suppliers yebo abalaleli sizakhuluma labo ama consumers but ama suppliers lesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama consumers lawa are the same consumers babe ba supporta isikhathi sonke manje dealer nathi I business ifuna ama consumers the same way ama consumers engafuna I business ngayo enye into esithi ukuthi yebo into singadura lapha eZimbabwe but ikhathesi ngenxa ye-globalization ngenxa yama-online shopping ngenxa yezi-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a labo i-high competition from our neighbors from our neighboring countries sibe Zambia sibe Mozambique sibe Botswana sibe South Africa amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe and nge-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eSouth Africa sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo eBotswana sokulula ukuthi bayenze i-grocery eMozambique so thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally sebekhompitha izindabanye baphandle
Hello ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe ube khuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu i-$5 kusiya kumachumi amabili $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low-density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa amakhulu amane i-$400 okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe lo sanda kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta umnumzana Akuneni Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yeah, indlela esibona ngayo udaba lama-fees lumba kambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo. Kodwa bese sikhangela ilevel yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe ikakhulu kusiya imali ezikolo. Holwa izisebenzi imajority engamasivu 7 angababali iholo abaliholayo alibayenzi baphumelele kulebelelise ukuthi babhadale ama level of fees akhona lalaye siwazwa kuma market kakhulu kuma boarding schools etho I fees iya kuma 500 600 abaqalisayo kuma form 1 kuma boarding schools kwamanye baya kuma 1000 something yimali enkulu kakhulu yimali ephezulu komholo kambalisi imali ephezulu kwamholo ka ngabasivu 7 okungangokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zichaja ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket kube nganganile imiholo yezisebenzi kakhulu ama-sivu 7 ababalisi naye iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona
manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala
sizwa behlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi.
Yeye ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu iqinisweni ye imali incane kakhulu sigalisa udaba lolo lwamiholo sasikhangelisa ababalisi baye ku 540 kodwa njengezimo size babethisa associations lokho singena ku market sisenza amasurvey i-research okungangokuthi kathe singa sikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1000 USD. Sikhuluma nge-real market value, asikhulumi ngento yokucabangela nje kumbe kuphonga ukukhuluma ufiga. Sikhuluma sile Department of Research ethi every month iyangena kumarket ikhangele i-bread basket ikhangele ama-prices intengo ezikhona kumarket ibe sisithi ukuthi kathesi sesingaphi ngomholo. Okwesibili, ngemva kokwethulwa kwe-budget ngumthuli uprofessor Umthuli uSkhithamfundo Umthuli besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC bathi unpack batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially nxa kukhale kwezemholo isikhangelele okunganani. Ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elitho ukuthi what are our demands, the 800 to 1000 engayibetha ekuqaliseni. So nakathesi sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqele ukubasibize emhlanganeni sisele phansi njengezinto sathi abesikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi, kuyini okuza kibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangeleleyo. Akukenzakali khonokho, asikabiswa NGNC, but we hope that izabizwa masinyazanyana bathi uncheck the budget particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024.
Alo ke ngumnumzana Akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eyezimta. Kolunye udaba, inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beit Bridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu leKhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Beit Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Beit Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa e-Zimbabwean Community in South Africa umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni weborder esayidi le South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni, abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Indaba yabantu bokuza lapha South Africa yindaba esemlonyeni wabantu abanengi abama political parties, indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika yaqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amaningi abaningi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma election awe local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya eKhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemsebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti nge le poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise lokho kubonakale kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandla libusayo le-ANC.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolu?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhlo ngabe lokhu ebuya engena emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo, kodwa kuyingozi ukungena emfuleni. Umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwa, ikakhulu abantu abangomama nxa behamba egangeni. Abanye babethwele abantu kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina esikutshoyo ukuthi abantu abathatha amapassport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya ebhodi kuyavala lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe i-South African Police Service le-Department of Home Affairs, ngoba yibo okumele bapatrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, iZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Asiyalicela abantu beza nokuphefa ke lizame ukusihlonipha madoda. Bokugawule labo Joseph Chumo labo Malaki Nkomo linetilizwe liright. Ake lizame ukusihlonipha madoda. Yekelani ukutshontsha inkomo zethu, yekelani ukutshontsha inkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, ake lizame ukuhlonipha. Loba lo mnangagalo elinike ezigunya ukuthi litshontshe, kodwa kuzaliphelela ngelinye lapho. Kuzaliphelela, ayikho eyandiza emoyeni ingahlali phansi. Kuza liphelela madoda, zamani ukuthi lihloniphe zabantu. Litshontshile, libuleli lizwe, kodwa stili lokho lisaqhubeka lisayenza ububi. Libulala abantu, kanti lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwezenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu obusela benkomo, all over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu beza nokuphila. Umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile, lingamakhehla, alisela amazinyo, manje lisatshontshelani? And ipolitics kaliyazi phela, lina likontrolwa izisu, lilambile linabantu. That's why litshontsha iinkomo zethu so. Vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnangagu libuleli, ilizwe iZanu PF libuleli. Lina lithi ilizwe liright ngoba litshontsha iinkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Khona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libolile nadia. akula chincho kodwa lina litshontsha suku zonke litshontshela abantu everyday libulala abantu suku zonke
studio 7 yepi yepi new year yepi yepi nigama ngubanele Ndlovu ngihlala ebhinga eChinongi ngithanda ukulibingelela lonke abestudio 7 sesingenile eminyakeni omutsha yepi ngithanda ukubingelela nabazali bami khona leChinongi ubaba uMagamula nomama uMaphosa ngithi yepi new year konke yepi yepi new year sesingenile ku-2024
ye sibingelele emsakazweni kastudio 7 sibingelele ye hayi sithi lingene njalo eminyakeni omutsha basakazi bakastudio 7 hayi thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha sithi liyibambe injalo lisethulela indaba ezingathatha ihlangothi ezestudio 7 ye hayi indaba yeground le yindaba ehlupha kakhulu but masikhangela thina abanye sibone ngani uhulumende lo khona akazimiselanga ukululungisa lolu daba lwe-background mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumende wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala khathesi lakho sefuna ukwenza same story senesana wasenza igugurawundi ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle kukhulwe izinduna zakhe sezihamba ziyemreportela kuye khonangala hhayi ayisebenzi njalo thina sithi intatha zindaba kazivunyelwe zizothapha into yonke eyenzakalayo ye njalo abantu bemadebele thina umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish ngasakudinga lokho sesifuna ukuthi imathebuleni sizibuze thina singabantu basemathebuleni ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho lokubusa umhlobo wani kulokubhoda khona ngale harare hayi sisikhathile thina singabantu basemathebuleni siyabonga
sanibona studio 7 sanibona studio 7 mthokazi omuhle bantu bezwe lakithi mathebelele ndinonke ngithi sanibonani ngiyalithanda lonke ekhuluma nomehluli se-South Africa la yinzalo yasezimbabwe uyazi ngiyajabula mangwa bekuvuka izapho isima ngenyawo imela amandebele kunenisicindezelo lento bayishaya indima okwenza bengafuni imedia lapho omnangako iy'ndula lezwe lazo ezivumela njiphutha amanyala angako abesiphethe omshana abantu esibathembile abantu esifika kibo amacala bevuma ukubraibha amanyala le abayenzayo yabona uma kuvuka izapho ngithi halala siyayisapota kunenisicindezelo kwenzakalani kahlehleli ngalizanophefu asizondi izanophefu sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu abawuphetheyo izanophefu ibisapota umhlaba isapota imali ingasapota umhlaba unkomo wathi ufuna umhlaba unkomo uthe eshona washo wathi izwe lele liyobuswa zinyoni ma ngabe sihambe yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindezela yabonga studio 7 bingelela abangani bami bonke engikhulelapho esigabeni sakhe itent obe ngithi sanibona nabazali bami ngithi sanibona niyaphila iphile unkulunkulu aligcine enyakeni omusha amen
molweni molweni kustudio 7 mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli ngithi 2024 ozalisekileyo amathamsanqa kuni nonke ngitenkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kule umsasazo ngitenkosi enomusa mayinigcine ukusethulela indaba ezimandi kanje enkosi obulisayo nguzolisani Phungani eTranskei
ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 mina ngumuntu osuke ebhinga ngiyathi hayi siyakala lapha ebhinga sakitshelwa uMP wethu MP wabantu uMP wethu uPD Sibanda umphiwa abantu so siyakala izanupf ayisenzeli kuhle siyakala ngapha bazali
sanibonani sanibonani kustudio 7 linjani basakazi labalalele msakazi ngicelani linikele ngikhuzelela umndoda lo ukuthi angujoseph bokuthi angujoseph chuma bokuthi angubani lo gawula wakhe uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza ungabi le ntuduko kata akutsho msakazi i-MDC vele yangena nini ayiqala ngokungena ngo 2000 ungabheka ukuthi since 1980s ma kuyithatha independence up to 2000 how many years aso 20 years akuzange kwaba le ntuduko emathebheleleni since izimbabwe yathola independence so akumbuzela ugawula ukuthi asiyo izanu ama-MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa alo muntu lo kusiya ngama luba alesam interview aluba lekhiyana laye yabona
sanibonani ngiyabingelela kustudio 7 linjani basakazi labalaleli sesingena eminyakeni omutsha siyabonga unkulunkulu abantu bezimbabwe siyahlupheka okumangalisayo angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezani singabalaleli ibayekeleni banjalo ngoba bona bayahlutha bayadla bayahlutha so thina ithi esihluphekayo ngapha emathekeleleni nje sikhele nzima asisakwazi ukuthi singenzani asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela lo uNkulunkulu uza kuqeda one days one day ngiyabonga sihlobo zami iblessed
Studio 7 Studio 7 njani basazi abahle themba lingene kahle 2024 siyabonga kakhulu yayibuhlungu kakhulu le ndaba especially ama-passport ama-passport kuyathi 150 ma usufika ngase u 190 into engiyibona isenzeka laphana ukuthi asihlonishe thina abantu besiNdebele ngoba khonapho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithole umndebele abashona kunawo benza kanjani abasicindezela laphana esindebeleni bese ngizibuza ebantu abanjawo malakhi kwesindebeleni abayibona futhi abasicindezela kakhulu babhizi bathi ezimbabwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi oshiwo ngumalakhi wokusebenza abantu ababo okusebenza obani asazi esindebeleni laphana sihlonishwa laphana sihlonishwa mpela amashona azenzela angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha nangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abahloniphi namandebele angazi ukuthi basibona kabanjani one basibulala saqedwa yiyo nale futhi iZANU-P F namanje lokho bebhizi behamba nge-apartheid yabo yale abayenzayo
salibonani kwestudio 7 salibonani kwestudio 7 okhuluma ngubig bod webo enkayi kwesikhoboko kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba wonkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotela ibandla eliphikisayo iqonga lanpitu bese ngibuza ukuthi kathi njengoba kwezinye iindawo vele especially kithi enkadi u-MP wethu ngowezanu-P F uSithembiso Nyoni kodwa lamanje akula mgwaqo osuka koBulawayo usenkadi akula zibhedlela akula zikolo akula mabriti akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina ndidinga ngiswele nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi ibandla labo abalapho kule bandla elibusa khona emandebeleni why kungalantuthuko intuthuko isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi ngiyabandlula kodwa sengikhuluma ngokuthi why intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho
Studio 7 Studio 7 ngabe ninjani kodwa izindawo zonke sithi unyaka omusha nonke selivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela lingitshelela uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba bokukhuluma into abangaziyo ma besidla imali yeZANU abadla imali yeZANU bengazixhaphazi singamaNdebele bezenzanga nithiwa bona bangcono kungangithiwa bayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bengazosixhaphazi singumthwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho iZANU yamosha bona bathi iZANU iright abahambe udla imali yeZANU bodwa bengazosixhaphazi ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu lina ke abalaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
umnumzana Anthony Blinken umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende welemelika ulubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza la mazwe afisa ukukhululeka ukuba lentuthuko njalo lokuvikela uZulu sonke isikhathi. UBlinken wethule amazwi la emhlanganweni awenze le ntathelo yezindaba okugqiba umnyaka ka-2023. Wathi okokuqala ele Melika liza kuqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia. Uthe ibutho le Russia limadolo nzima njalo umnotho welizwe leli uyaphedlika. Uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqinesaka. Kukhangelelwe ukuba eleSweden lalo lizangena kumanyano lo osoleminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Okunye njalo uBlinken wathi elemelika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukwini. Okwesithathu uBlinken uthe elemelika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda uZulu elizweni leli lawamanye amazwe. Uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo, amakampani amakhulu lamancane, kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze artificial intelligence, ukuthathwa kwezidakamizwa, ukuvimba ohulumende abephula ilungelo loluntu lokunye. Mayelana lempi ephakathi kwele-Israel le-Hamas, uBlinken wathi bazancedisa ele-Israel ukuba kungayenzakali njalo owehlela ilizwe leli mhla ka-7 Mfumfu ngomnyaka ka-2023. Uthe bazancedisa ele-Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas. Uthe elemelika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.